nemva kwaloko okwenzakeleyo elizweni bekuqakathekile ukuthi umongameli athi ngidibona ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi akwenze khona okwathi aye ebantwini ayebachazela ukuthi kuyini sibili afise kwenze njalo kuyini okungalungisisa nalowo mumo esiphume kuyo kuma isikho yinye into nje kodwa kuqakatheka ukuthi umongameli layezwakale ekhuluma ehlangana nabantu efinyelele ebantwini ukuthi hhayi bakithi umumo loli ubonu nje njengoba senza imisebenzi le nje abantu senzile lokhu sikhwezile la mafutha ngezizathu lezi senzile lokhu kuyindlela yokuthi umongameli afikise imbiko emqoka ebantwini ngemva kokuthi abantu betshengisele benza abanye bazenzile izinto zenezi ngokuba bengazi ukuthi mhlawumbe kuyini uhulumende alakho ngakhona akulungisayo kodwa-ke ngelinanga abanye abantu bengazwisisa abanye bengazisola ukuthi laphana kodwa siphambanisile ngabe sibe sitholile umbiko onjengwanalokhu mhlawumbe ngabe lokhu akwenzakalanga mhlawumbe ngathi mhlawumbe futhi lakho kungaba lithuba elihle ukuthi umongameli ehlangane lezakhamuzi labantu abayibo abamnika umsebenzi kuqakathekile khonokho mbona kulithuba elihle kakhulu leleli
kodwa-ke kuyasetshenziswa lapha imali kwimihlangano le khona imali ingekho elizweni ibe icithwa ngakhona lokho kulungile yini ngokubona
ngokubona kwami asifundeni ukwehlukanisa phakathi kukahulumende nephatha ngokunjalo imali esebenzayo lapha ngephatha ishiyo mali kahulumende yikho sibokuqakathekile kumele sikunanzelele khonokho uhulumende ngayisebenza kodwa umongameli-ke ngomsebenzi nalowo kuqakathekile-ke njalo futhi ukuthi abantu bakunizisise ukuthi izinto lezi ngcuba zishiyene iindleko zakhona zijiyene abanye abantu bayabe bekhala bethi hayi kudlaliswa imali kahulumende kudlaliswa imali komuntu hayi akula mali kahulumende edlaliswayo la